Yebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 10 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kana munyika musina makhethi kwakuzati hakuna hurumende. Kana munyika mune maZimbabwe ari mudiaspora nokuti munyika muna maopportunity kureva kuti hakuna hurumende.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa uZulu weZimbabwe efuna ukuhlala kuhle kumele avotele yena lo manyano wakhe kukhetho oluzayo.
Allow me to encourage those coming to vote or elections to acquaint themselves with our electoral laws.
Umongameli Mnangagwa uthi kuqakathekile ukubana abakwamanye amazwe abazazohlola ukhetho luqhutshwa babeyazi imithetho yeZimbabwe ukuze baqhube kuhle umsebenzi wabo. Sile mpumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namuhla ucele uZulu weTshiredzi ukuthi amvotele nxa efuna ukuhlala kuhle. UChamisa uthe indubo zonke eziselizweni ezigoqela ukusilela kwemali lemisebenzi siveza sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile ukubusa kuhle. Izolo khona usikhwica mfundo Welshman Ncube yena okhokhela ibandla le-MDC ubekhankasa laye enyandeni eGwanda North lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi zivotele uChamisa le-MDC Alliance. Nanka amazwi kaNcube.
Wayigcina nini 50 cent engeyakho? Omama nabe xoxa bodwa baxoxe ngathi njengabobaba kumele sikhumbuzo wezana. Ukuthi nxa uhamba unquma lapha emalayinini ukhamwe luhleko lwabantwana bejabula bedlala ukhamwe yikushaya kwabomama kuphekwa ijaha lakoChamisa leli. Nxa likhuluma ngamabhuleti treni lani lani lokho kokulungisa amaklinika, izibhedlela, amafektari, emasimini, ezikolo yinto elula elula kakhulu kakhulu. Sizangena imisebenzi abantwabethu abagcwele emazweni bazaphenduka bazosebenza lapha ngoba ilizwe leli liyabe seliyakhiwa kakutsha.
Umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC. Kusenjalo ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isilandule ukuthi kulabantu abakubutho abayisebenzelayo. Izeki yethu le umbiko lo namuhla iphendula umanyano we-MDC Alliance kuzikhalazo ozifikise kuyo ngeviki edlule. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi abakwamanye amazwe abazabona ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa babeyazi imithetho yezokhetho ukuze baqhube kuhle umsebenzi wabo. Kubika uMavis Gama eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule amazila emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana John Chimbandi emathuneni eNational Heroes Acre eHarare namhla. Umnangagwa ugcizelela isithembiso sakhe asehlala esenza esokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo olungela ukuqilibezela. UChimbandi wasebenza kuhulumende okwesikhathi eside emela eleZimbabwe emazweni achiyeneyo. Ubhubhe ngeviki edluleyo njalo umngcwabo wakhe ubulabantu abalutshwana kakhulu nxa uqathaniswa labantu ababevame ukuzaphelekezela amaqhawe esizwe eHeroes Acre ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Usizi obelulapha belufakazwa la ingoma ebezihlatshelwa ngamakhwaya ehlukeneyo agoqela eyamapholisa. Emazwini akhe uMnangagwa uthe yinto ebalulekileyo ukuthi abazahlola ukhetho mhlaka 30 ngoNtulikazi bevela kwamanye amazwe babe lolwazi olujulileyo ngemithetho elawula ukhetho ukuze bawuhambise kuhle umsebenzi wabo.
Ivumelani ngibakhuthaze labo abazakuza ukuzobona ukhetho lwethu luqhutshwa ukuba bayizwisise imithetho yethu elawula ngezokhetho ukuze bethembeke lapho behlolisisa izikhalazo eziyabe zithe zavela.
Uthethele lithuba ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba baqhube imikhankaso yabo ngokuthula kungekho udlakela. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe yisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joram Gumbo. Ugumbo uxwayise njalo abamabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula.
Kungaze kwaba lokuthi siyahluphana siyalwa phakathi kwethu ngoba ilizwe ngelethu zonke.
UChimbandi ubhubhele esibhedlela seArundel Clinic eHarare mhlaka 2 ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo okwesikhathi eside. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Imuli ezedlula amakhulu amahlanu kumadlambuzi ePlumtree sezitshelwe ukuthi kumele zithuthe ziyedinga ezinye indawo zokuhlala ngoba ikhansili isithi lesisigaba sesisenziwa idolobho. Ngakho ikhansili ithi lapha izakhamizi lezi ezihleli khona kuphakathi komngcele wedolobho. Le yinto esicunule kakhulu imuli ezinengi. Siqoxele sakhamuzi umnumzana Thamani Ncube.
Izakhamizi okwakuqala akwenzwanga amanyathelo okuzazisa ngendlela ehloniphekileyo. Kupho ngokuqhamuka into leyo sebebona abantu abavela kudepartment ye-physical planning bezofaka amaphegi becenta imingcele yedolobho betshela nezakhamuzi phose ezingamakhulu amabili ezizaaffectwa directly nezinye eziphose zifike inkulungwane ezizaaffectwa indirectly. Kuthiwa imizi iphakathi kwedolobho abantu laba sokumele basuke abazange batshelwe ukuthi kona into le isuka ngaphi. Sokuyinto nje esiyisiphithiphithi sokuthi abantu abasuke bengazange bahlale phansi nabo bazwe imizwa yalaba bantu.
Ikhansili ithi izancedisa yini abantu laba ngokuthutha njalo izabahlawula.
Okubuhlungu enkomo ukuthi khona izakhamizi ezikhala ngakho ukuthi abantu laba bathe bebuya abe-physical planning bachaza ukuthi khona bona balandela imephu eyayikhona ngesikhathi sikaSmith. So angiboni ukuthi khona kuza kuba i-compensation.
Umnumzana Thamani Ncube yisakhamuzi sakomadlambuzi. Asenelisanga ukukhulumisana lo kansila walesi sigaba. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Lamhla sixoxa lo mnumzana Gift Ostalo Siziba ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe njalo ongumunye wabasakhulayo owaqala imovement leya ethiwa hashtag generational consensus. Sixoxa ngomtshengisela kwabo ngolwesibili eHarare bekhalela ama electoral reforms. Siziba ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi ngiyaphila ngiyaphila ntuna. Siziba ubungomunye obetshengisela esidaladeni ngolwesibili lisithi lifuna ama electoral reforms. Belikhangela ukuthi lizaletha umehluko onjani eZimbabwe?
Bokuqala ukuthi kutshengisela lokhu bekuyiku advance iagenda esayiqalisayo ngaphansi kohlelo okuthiwa yi-National Elections Reform Agenda inera ngomnyaka ka-2016. Uma ukhumbula ukuthi asikhulume indaba yama-reform lapho ikwesime khona ke umkhankaso besikwenza sitshengisela kwela Harare besenza indaba yokuthi sikuthuka la ama-reforms but kakhulu kathethu besikhangela ama-reforms amayelana number one indaba ye-voters roll lapho esifuna khona i-consolidated voters roll then okwesibili sikhangela izandla zemabutho ase eZimbabwe Electoral Commission.
Njengoba umongameli Emmerson Ndambudzo Mnangagwa wasayina i-Electoral Act kwaba ngumthetho, uqinisekile na ukuthi ukutshengisela lokhu kuzaletha umehluko?
Ukutshengisela lifuna ama-reforms avele asemthethweni ku-Electoral Act asonto e-wrong ngoba oku-wrong yikufuna uku-amenda i-Electoral Act. Thina sitha ku-implement. Uma ungakhangela ke i-access to media ukuthi ZBC ikave ama-events njalo kuphiwe i-coverage eyabantu ukuthi sihambe sekwanisa ukukhuluma ku-ZBC konke khonoku ke kungaphansi kwe-Electoral Act yizinto ke esifuna ukubana implement. So just an implementation of the already existing Electoral Act.
Ubona ngani iZimbabwe Electoral Commission, iZEC, izalalela izikhalazo zenu na?
iZEC izasilalela ngenxa yokuthi number one, isilabantu ngemuva kwethu ngokuqala and kuqakathekile. Ngenxa yokuthi umthetho wethu weZimbabwe Constitution uyavumela amalungelo okutshengisela, njalo sizimisele ukutshengisela iZEC izizwe. Okwesibili, iZEC yaphuma ikhuluma ukubana ke lo nyaka afuna ukumeka sure ukuthi bayavula ke ama elections to ama observer ngaphandle kwelizwe la ku region ukuze bona besithi bazimisele ke election leli libuya ukuthetho ke luve free and fair. So thina sibona ngathi ke singakontinua ikakhulu indaba ye voters roll izahama kakhulu beze besinike i-voters roll.
Njengoba ungomunye owaqala le movement noma esingathi ngumkankaso ethiwa yi-hashtag generational consensus, yona engathi ivumelana ngemibono eningi kamnumzana Nelson Chamisa, yini umbono wakho mayelana nge-campaign manifesto yabo?
I-manifesto MDC isuseke kumnyaka 2018 yasifaka ku-1980. Hayi ngisotshiwe njalo ngoba ngesilungu bathi we advancing towards an economic breakthrough. Why ngisitsho njalo ngakhangela ukubana i-manifesto okuqala ikhuluma ngendaba ye-100 billion dollar economy but ihlukane nabezanu ngenxa yokuthi ile program ekudevelopa i-economy.
Right, masigqiba uhlelo Siziba, awutshela abalaleli bethu ikakhulukazi abasakhulayo abontanga ukuthi le manifesto ibaphathelene.
Bona ngani abatsha yiwo bazaba ngama-major beneficiaries ye-manifesto MDC ngoba into yokuqala eku-agenda ye-transformation indaba yemsebenzi. Okwesibili, bona ngani ama-youth azabenefita kakhulu ngendaba ye-technology, i-advancement, bakhuluma i-smart economic e-governance, bafuna ukufaka i-technology ibe se-center kwe-agenda development.
Right, hayi isikhathi baba isesesiphelile kodwa ngiyabonga kakhulu gift bekuhle ukuba la uhlelo.
Okay, ngiyabonga baba.
Ngithokaza omuhle nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana gift osalo Siziba ulwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngumike wabe libe leviki elishukela.
Sibongeke uMike Wobe ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sihamba lejaha elidala uEzra Jesus Banda.
Awin vibawa silale mawin vibawa silale mawin vibawa
Ngabe linjani balale kumagumba amanomhlaba? luhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibandang, imele umthembu ozithembayo uGibbs Dube yena othethe ikhefu kancane. Uhlelo lwethu lanamhlanje sixoxa lobaba uRalph Mnguni weBambanani Association, lapho sitshela khona ngokuvuselela usiko lwamaNdebele lobuntu bethu. Yikho-ke namhlanje sithanda ukwazi ukuthi-ke i-Culture Day Matheleli yenzakala njani, kuyini okwaphumayo ngalelo langa.
Sasahlangana lapho esikusungululeyo yilokho ukuthi eZimbabwe sikhasela kwenye ingozi. There are two cultures kuleyakithi yamaNdebeleni, kuleya khona ngale kwabanye. Okwenzakalayo ukuthi i-culture yethu eyamaNdebele is under enormous attack. Abazama ukuthi athi lingazilwisi ngalindlela. Uhulumende akwenzayo kuyini okunye okubi okwedlula lokhu osele kwenzakala eMathebeleland? Abantu babulawa kanti simelene. We trying ukuthi sithi thina defend our culture.
Ngiyakuzwa mnumzana Mnguni, kodwa ke lokho okutshoyo ufuna kwenzweni, kwenziwe njani?
Engikutshoyo lokho, uma singavuleki amehlo lengqondo singabe silokhu sisekela okwenzakalayo eZimbabwe usenzakala, into le iza kuphela ngobunye ububi. To weaken your opponent, you dismember them, ubagamgamule baba nje behlukane. Uze kuthiwa khona kathesi kule culture yamakhalanga, kule culture sile culture yakithi ehlanganisa abantu. Ayikhethi ukuthi khona ngamaZulu, ngamaVenda, ngamakhalanga. Kunje mina ngingumkhalanga kodwa ngumsuthu, kodwa-ke uzathola ukuthi khona ngancane ngili umama ngukhalanga kumbeni ubaba. We are such a mixed blood. Lawa abantu abasitshela ukuthi khona kulobukalanga laba abakwazi ukuthi khona ingozi esimelene layo yiphi. Isicelo yikuthi singazithengisi thina, sizame ukuthi khona sivikele i-culture yethu. They say that there is beauty in diversity. We are saying papamani asivikele i-culture ngoba ingozi ezasivelela, ezavelela abantwana bethu nxa singamanga kathesi imbi kakhulu. Ngiyabonga.
Siphinde saxoxa njalo lolela ukuvuselelwa kwamasiko esikhalanga omnumzana Difa Dube. Uthini ngamazwi kaMnguni Dube?
Okokuqala bengithi ngithathe leli thuba ngibonge bonke abantu baseMatheveland abadlala indima enkulu ukuvuselela amasiko akithi. Lami ngingomunye okhona ovuselela amasiko akithi. Ngithi kodwa-ke angibonge inkulumo kababa Mnguni, kodwa ngibuye njalo ngimqondise ukuthi kukhona okunye angathi uyakutshelela. Akutshelelayo laphana ubaba Mnguni ngokuthi iMatheveland ilalokho akukhulumileyo athi kule diversity. Into ekhona enye engisuke ngibona ukuthi ngiye ngathi iyaphazamisa kakhulu abantu, njalo iyenza abantu bacabange sengathi abantu baseMatheveland balesiko olulodwa, kukanti cha, akukho njalo. Abantu baseMatheveland kulabantu abalamasiko amaningi ahlukeneyo. Ngizaphumzekeliswa, abantu basesiVendeni balamasiko abo, abantu basesikhalangeni balamasiko abo, abantu basesiNdebeleni balamasiko abo, abantu basesiTongeni balamasiko abo. Ukuthi nxa sithatha bonke laba bantu laba sithi bakholelwa esikweni elilodwa, sithi ngoba bavela eMatheveland sibe sesithi bonke abantu laba ngamaNdebele, yilapho kulahleka khona indlela yonke. Abantu basuka bonke eMatheveland kodwa abantu balamasiko amaningi ahlukeneyo. Kudala kule ngoba eyayisithi kudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka, kwakubusa umambo lomzilikazi, kwakungabantu basesikhalangeni ababesaziwa ukuthi nxa noma kwasekunzima kanjani izulu lingani, kwakusazi ukuthi abantu basesikhalangeni iwosana zizahamba ziyenjelele ziyecela izulu edaka. Yikutshengisela ukuthi amasiko ahlukene, kodwa-ke abantu babephila ndawonye, bephila kuhle. Into engithi ngiyiqondise, sikuthatha sikuthi abantu baseMatheveland ngokuthi sivele eMatheveland sonke sesingamaNdebele sonke, cha, akukho njalo. Into ebulala indimi zabanye abantu, nxa singabantu baseMatheveland sonkeni, kuhle njalo kuqakathekile ukuthi sithandaneni, sincedisaneni ukuthi sivuselele amasiko, njalo sincedisaneni ukuthi indimi zethu singacekeli phansi indimi zabanye abantu. Kusabalo ukuthi kathesi abantu basesikhalangeni labantu basesiVendeni labantu basesiTongeni kwahlala isikhathi eside kakhulu ezikolo kungafundiswa lezo ndimi. Kwakufundiswa isiNdebele okwakuyinto eyayingalunganga, ngoba kwakusenza ukuthi abantwana abakhula bekhuluma ezinye indimi bagcine bengasazi ukuthi bona bangumhlobo bani.
Awuzakhe siyabonga mnumzana Dube lolobe kuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizonke besixoxa lo mnumzana Ralph Mguni owenhlanganiso yebambanani Association kwele-England lo mnumzana Diva Dube okhankasela ukuvuselelwa kwemasiko esikhalanga lilamu ezwe Jesus Banda okwanamhlanje kwanele lisale kahle.
Sibongeke ijaheli dala uEzra Chisa Spanda ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela indaba yokuthi ngubani umuntu okwelulekayo empilweni. Ngoba isikhathi esiningi uba yikho lokhu oyiba yikho khona empilweni ngendlela olalela ngayo abantu abakwelulekayo, njalo ngendlela othola ngayo abantu abakunika amacebo ukuthi uphile njani. Singakhangela kumaHubo ichapter ngawani verse ka-1 ithi yona, ubusisiwe umuntu ongahambiyo ngezeluleko zababi, ongalaleliyo izeluleki zezoni, ongahlaliyo labaklolodayo, kodwa ukuthokozisa kwakhe usemlayeni wenkosi, unakana ngomlayo wayo emini lebusuku. Isikhathi esiningi uba yikho lokhu ocetshiswa ngakho abantu. Ngakumbuzo okuqakathekileyo namhlanje ngifuna ukubuza abalaleli bethu abalaleleyo yikuthi, kanti vele wena empilweni amacebo empilo le ndlela ophila ngayo ngubani umuntu owelulekayo, kumbe welulekwa kuyini? Manje siyananzela lapha kumaHubo ukuba uDavida uletha imicijo eqakathekileyo okumele siyikhangele nxa uza kuphumelela empilweni. Okokuqala, uthi yena ukuze uthole isibusiso ngaphezu kwezinye izinto yabuzenza, kutho ukuthi balelane lithi ukubusisa litho ukuthi umuntu okwanisa ukuhlala kuhle, umuntu okwanisa ukuphumelela, umuntu okwanisa ukwenza izinto zakhe ziye phutsha. Uthi konke lokhu uza kuthola nxa ungahambi ngezeluleko zababi. Baningi abantu abalandela amacebo abantu abalengqondo engalunganga, kumbe singathi abamelana lemlayo kaThixo. Kuyini khonoko? Okokuqala, ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela ukuphila empilweni bakhangela ukuthi ngiyenza njani imali, nginganotha njani. Ngakho ungakhetha ukunotha ngokusebenza kanzima, ngokuya esikolweni ufunda, ngokuthi ubuthelele kakuhle mbijana mbijana, kancane kancane uhlanganisa imali yakho kwanisa ukwenza ibhizinisi, kumbe kwanisa ukuba nemali. Kumbe ungakhetha ukuthi mana ngenze indlela emfitshane, uqume wenze indlela emfitshane kodwa eyabe ilokuganga lokungalunganga phakathi kwakho. Ngakho ikho laphana esithi isithetho somuntu oyenza into enjalo yikuthi laye uzangena phakathi kwesikhathi esinzima. Njalo kune kwesibili uDavid akutsho yikuthi ungalaleli izeluleko zezoni. Uyathi usenza into yakho elungileyo ngendlela eqondileyo, ugcine uyiyekele ngenxa yokuthi uzama ukuthokozisa abanye abantu. Ingathi uDavid lapho uyaselula uthi yena ungalaleli abanye abantu, kodwa ungalalela iphimbo likaNkulunkulu, ungalalela abantu abahamba ngendlela elungileyo. Nxa uhlezi phansi komfundisi ekufundisa, kuyini izinto akutshela zona okumele uhambe uyezilungisa ngempilo yakho? Abalaleli abalaleleyo abaningi lapha bayahlala phansi, kumbe ngomgqibelo kumbe ngesonto belalela abafundisi. Na ukweluleka lokho abakunika khona, bethatha iphimbo likaNkulunkulu eBhayibhelini. Uyakuthatha kumbe wena ukwenza ndiva uthi ha mfundisi yabasivele bathona bekhuluma ngale ndlela. Ngakho ngiyakukhuthaza ukuthi ngaleli viki elilandelayo nxa ulalela umfundisi wakho efundisa, loba phansi izinto okumele uzenze, okumele uzitshintshe empilweni yakho, ngoba yizo zona izeluleko eziza kwenza ukuthi uthole ukuphumelela empilweni. Okokugcina, uthi yena umuntu ophumelelayo ngulo othokozisa ukuphikiswa ngumlayo kaJehova. Akho laphana sesibonile ukuthi uyaqathanisa izinto ezimbili. Umuntu ongalaleli uNkulunkulu nomuntu olalela uNkulunkulu. Ukuthi ukuthi uthi yena ophumelelayo oza kwansi ukuthi izinto zakhe ziphutshe zibe zinhle ngulo ozalandela umlayo kaJehova. Yikho bengikhuthaza abalaleli bethu ukuthi thatha iBhayibheli lakho lawe uzibalele. Uzwe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma esithini kuwe ngelizwi lakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu baba. Khuluma ngephimbo lakho elisicebisa okulungileyo ukuze abalaleli beqondise indlela zabo. Sibongile Nkulunkulu ukuba izwi lakho lingumlayo. Izwi lakho liyasiphumelelisa. Izwi lakho liyasiqondisa. Siyathandaza ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Sibonge kakhulu balaleli, sihlangane ngaliviki elandelayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Singene kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphume kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngemva kokunqotshwa ngeZambia nge-2-1 namuhla. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leDynamo silinqobe eleMutare City nge-1-0. Bulawayo Chiefs 1, Highlanders Botswa Chilamoya 0, Nikrut 0, Triangle 1, ZPC Kariba 0, Harare City 0, Chicken Inn 2, Herental 0, Capes United, Kepekepe, Bora 1, Bulawayo City 0, Ngezi Platinum 1, FC Platinum 2, Shabani Mine 2, Black Rhinos 2, Yada FC 2, Chapungo 0.
Dingane ndomisane,
dingane
Totana asewisile esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethinta imphefumulo, ethinta umoya, ingoma ethi ngingene endumisweni. Ukusiphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ucela uZulu weChiredzi ukuthi amvotele. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Walshman Ncubelayo ucele uZulu weGwanda North ukuthi avotele uChamisa. Umongameli Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi abakwamanye amazwe babeyazi imithetho yeZimbabwe. Kwanele nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.